indlela esikhethe ngayo laba bazaba kuhlelo sikhangele kakhulu abantwana abaku form 4 maqala sathi thina ngoba yibo abalungiselela imihloliso okwakhathesi asifisi ukuthi umntwana ngapha ebhize lungiselela imihloliso ngapha echaywa likhanda ukuthi uzasebenzisani nxa insuku zokuba sesikhathini sezifikile. Then nxa inamba ingenelanga besisehla sikhangele oform 3, nxa ingenelanga sehle siye kubo form 2 esigabeni nje jikelele. Ikakhulu futhi njalo abantwana abaphila lezimuli eziswelayo, abanye ngabaphila bezintandane bodwa, abanye ngabagcinwe ngabogogo, abanye ngabagcinwe ngabafelokazi abaswelayo, abanye ngabalabazali babo kodwa abazali babo beswele. Njalo futhi sikhangela ukuthi laba bantwana abango form 4 yibo phela asebehahabelwa kakhulu ngamajaha. Abanye bakhona babesitshela ukuthi ngenxa yokudura kwama sanitary pads sebeze becina bekhombe lanje khona ukuthi bathengelwe ngamajaha. Njalo sibakhangele kakhulu laba uform 4 lo form 3 ngoba sinanzelela ukuthi yibo futhi aba abhizwayo, yibo kakhulu abazithwalayo bacine bephuma esikolo.
Lithi amantombazana la lizawafundisa ngokunye okuphathelane lamalungelo abo, kuyini lokho?
Ikakhulu sikhangele indaba zezemvelo lamalungelo, sibafundise lendlela zokuxoxisana lalaba izinqumo mbengithi abakhokheli besigaba ngenzinto zamalungelo ezibakhathazayo njengabantwana. Ngaphandle kokufundisa sizadala amathuba lapha abazabe behlala khona laba abakhokhelayo labazali esigabeni besethula bona inkinga abahlangana lazo njengabantwana esithi thina i-child participation in decision making, ukuze njengabantwana labo okubahluphayo laba kubonayo kungene embizeni yokwenziwa kwezinqumo nxa abadala bekhangela ukuze abadala labo babavikele. Besikhangelela ukuthi sizabahlalisa phansi bonke sibafundise, kodwa ngenxa yesimo secorona esikiso le-lockdown le ebikiweyo bese sibalanda emizini yabo sisiyabanika lokho ebesibaphathele khona. Njalo sibanike logwalo esiluthethe eZimbabwe Human Rights Commission olukhuluma ngamalungelo omuntu, lolunye njalo ugwalo olutshoyo ukuthi umuntu ureporta njani ku-Human Rights Commission nxa amalungelo akhe ephanjanisiwe. Sisiya phambili sizabe sibapha nje ulwazi olutshiyatshiyeneyo ngendaba zamalungelo.